esigabeni semandebeleni iningi labantu elingelazo lezincwadi zatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weguguraundi kuthi abantwana balabo bantu labo kuyehlula ukuba bazithole ngitsho lezizukulwane zabo. Abanye kuyehlula ukuba bazithole ngoba kuyabe kudingakala abafakazi, imali, njalo namahofisi akhona akude labantu, njalo esinye isikhathi kuthiwa abantu baye eHarare ukuyalungiselwa udaba lwamaphephala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokubhalisa ukuthathwa kwezithupha lencwadi zokuzalwa, kodwa iningi labantu selehlulekile ukuzithola lokhu kuzenza bengenelisi ukubhalisela ukuvota. Umnumzana Nkanyiso Netha uthe bayehluleka ukuthola izithupha lencwadi zokuzalwa kudingakala abafakazi lemali engekhoyo lalabo bafakazi abakho.
Thupha asilazo ngokuningi. Ngendlela esingalazo sikhulele kobogogo. Sengikhayela lo mntana manje uyapasa kathesi ngifuna ukuyamgrajuata. Ma ngifika esikolo laphana ngithi ngimthathise kwibeth bamfuna abafakazi.
Umgcinisihlalo wezaphu eMathebeleland North umnumzana Matthew Sibanda uthi iningi labantu abalazo incwadi zokuzalwa kunye lezithupha ethi uhulumende kalungisise lolu daba ngoba abantu babhekane lobunzima.
Sibele le ndaba yama-ID lama-birth. Silabantu asebekhulile ku-ward 15 emangwe la ku-ward 5. Mawuthi uyababuza ukuthi kungani lingalama-birth lezithupha. Basitshela ukuthi oyise abazali babo babulawa umbhuqazwe wegukurawundi.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo ubike ukuba uhulumende wephula amalungelo oluntu ngokungaphi abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Udubo lolu selubangele ukuba inhlanganiso yezokholo iHabakuk Trust ilobe ugwalo lwezikhalazo lusiwe uhulumende. Ipetition yeHabakuk Trust ithi idalele parliamente kumele livikele uZulu kulungelo lakhe lokuba lencwadi yokuzalwa lesithupha lezinye incwadi eziqakathekileyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.